Umsekeli kasibalukhulu webhanga lesizwe ele Reserve Bank umnumzana Khuphukile Mlambo uthi uZulu labo somabhizimusi ngabe bayasa imali yabo emabhanga ngabe imali bayisileli elizweni. Umlambo wethula imbono yakhe emhlanganweni obuqoqwe ngabesonto ye-Seventh Day Adventist Church koBulawayo ngempelasonto. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, uyalandula limbono esithi uhulumende usehlulekile.
Ngokwenda lomsilela wemali yilokhu siya phambili sibekule sibo olukhulu ngokungazikhayela emabhengi khonapha uyafika umuntu be-ATM ezinyakaza ngama-$50 ngokuba lapha sokwehlile zakuma-20 ngesezehlile zakuma-$14 ezinyezisehlile zakuma-$10 emabhengi. So kuyadonsa umuma ukhona mubi ungamindela ama-supermarket ufike abantu engxenye yokusebenzisa i-sidini ukuze uthole i-cash uthole kwezindawo zikhezi ebonakalayo. Kodwa ngikhumbula ukuthi nawe engxenye uthumele into ze-$50 uthole ingxenye $25 $10. So hayi umumo wemali sibili mufi and uqhubeka usuya phambili lapha sihloshipho olukhulu sikuleyo ukuthi sekufanele ukuthi uhulumende abone ukuthi lingana indaba yemali ngoba abantu bayadibeka abantu bashona emabhenki abanyekele emsebenzini babaleka betyalayini emabhenki engatholi le mali yabona kuvulele khona. So hayi abantu babashukuluza kakhulu.
Umlambo uthi enye imbangela yokusungula ama-bond notes yikuthi uZulu wayesisa idola leMelika kwamanye amazwe. Uthi imali engafika phose ibhiliyoni elilodwa isuswa elizweni okungekho emthethweni ngamnyaka munye. Emaphandleni ukusilela kwemali kuphambanisa impilo yezakhamizi. Omela iBinga South edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi amalobolo lokangaziwe sekubhadalwa ngamafoni.
Impilo siguqukile eBinga endabeni zokuswelakala kwemali. Esasekwazi kudala ukuthi khona umuntu nxa efuna ukuyathenga ukuthenga uyahamba ephethe imali isezandleni besesikhwameni akusatholakali. Sesiphila ngemali ezisemafonini. Yonke into oyifunayo eBinga kufuze ukuthi ube le mali esefonini engabonwayo. Ngitsho nje la malobolo labo kangaziwe sebekhitshwa emafonini. Okwenza ukuthi impilo ibe nzima ikakhulu siyakwazi ukuthi edinga abantu baphila ngokulima, abantu baphila ngokuthiya inhlanzi. Abathiya inhlanzi laba ukuthi bona bethi akusinika imali efonini, abaningi bakhona amafoni kabalayo. Yindawo enendawo ezinye ezingela ama-network. So ukuthi noma ukuze umuntu abe lefoni akusoze kumncede lutho. Okwenza ukuthi ibhizimusi lempilo ibe nzima kakhulu esigabeni sebhizinisi.
Ukusilela kwemali lokhu sekubangele ukuthi intengo ikhuphuke ezitolo. Ukhansela wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo uthi impahla yokwakha isikhwele okwesabekayo ngenxa yokusilela kwemali emabhanga.
Into esihlupha kakhesi nxa ufuna ukuthenga ulutho amanye amashop nakutshela ukuthi kona sifuna i-US dollar but nxa ufuna ukuyathenga kumbe e-supermarket into zakhona seziqhelile some 3 or 5 times. So akula muntu olemali la futhi wonke yakozihambela ngaphandle kwe-government nama-ministers yoba bantu abanemali. Hayi intengo khangela ubone nxa ukuthi uyakha uvele nxa uyivile kule 100,000 ube kwazi ukuthi kona kawula mali. Mina izolo umzekelo sengipha wona ngihambe ngayothengi okuzinto okuncane ncane okwe-septic tank okubili ngithenge $90. It's shocking. Umuntu uyakuhluphekela lapha eZimbabwe la akula ivinisenda akula mntu ekhaya ogabe uhambe ngani esitoki ikhathi iphethi beyaswelakala sekuyapha kutshele amanye amaselisetebezingasosiwakhulumbeka amabizo bayakulalela bakutshele ukuthi kona kona sifuni i-cash. Wena i-cash yakhona kawunayo ebhenki ufike ulale ebhenki uyabungela mali yakhona bayakutshela bebhenki ukuthi akunamali la.
Ukonakala komnotho welizwe sekubangele ukuthi labezokholo abafana le-Seventh Day Adventist Church labo baqoqe imbuthano ezama ukudinga isisombululo sodubo lolu.